Lichona njani mthwakazi omuhle emakhaya yikudibana emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 15 ngomfumfu 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Olamukela emweni ngenjabulo nguntungamili Nkomo.
Losithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Sasikucabanga ukuthi kuzaba into elula kodwa sesiponto into enzima. Abazama ukufona sebesehle ukufona baphumelele ukuthi bahambise amaform. Sebehleli kabasala ama date ukuthi bahambe bayekwenza ama interviews ngoba iphone yakhona kayingeni kuhle.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezilelungelo lokufaka izicelo zokuthola amapermit ohlobo lweZimbabwe Special Dispensation Permits ziqhubekela phambili sihlangana lenhlupho.
Ukukhuluma ngendaba yabathengisayo amakabishi abathengisayo iLongozimbabwe amafruit lawa amabanana amaorange kodwa bahlukile sihlukumezeke ngamapholisa kakhansil namapholisa akahulumende izinto abaphile.
Inkokheli yeZANU-PF kobulawayo ithi yamukele unkosikazi Grace Mugabe ngenjabulo enkulu njalo ithakazelele kakhulu akukhulumileyo emhlanganweni owenzelwe kuleli dolobho.
EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa imisebenzi eyenziwa ngabesifazana bemaphandleni ilanga le-International Day of Rural Women.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe lamhla usole inkokheli yebandla leZANU-PF engamalunga ebandla lezaphu ngokubangisana isikhundla somsekeli kamongameli wesibili esithi lokho kudala ingxabano phakathi kwaleli bandla. Ekhuluma emhlanganweni wakhe wokugcina phakathi kwaleyo abehamba eyiqhuba esigabeni esijiyeneyo zelizwe, unkosikazi Mugabe uthe kufanele iziphathamandla zebandla leZANU-PF kobulawayo zilandele isimo sikamuyi owayekhokela ibandla lezaphu umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo owayefisa ukuthi abantu babambane. Unkosikazi Mugabe uthe ukunqoba kwe-MDC kuleli dolobho kubangelwa yikuthi inkokheli yebandla leZANU-PF ayisebenzi gadalala kodwa ikhuluma ngokuthi yalwa impi yenkululeko kuphela endaweni yokudinga amacebo okuthi bengalungisa njani okuhluphayo kulesi sigaba okubangela ukuthi abantu bevotele i-MDC. Okuningi ngalumhlangano asikuzweni kungxoxo esiqhubele lunga le-Central Committee yabandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
Ubaba uyamukele kuhle kakhulu sibili abantu babe lokujabula lokuthaba ubona ukubana babone umama wabo ebuya ezobabona ngemva kokuthi bona kuyayibo ababemcelile ukuba abamele akhokhele ugatsha labomama kuZANU-PF. So kube into enhle kakhulu yona kuhle wafika kibo abantu masinyazane okutshengisela lokuthenda sibili nxa ngayalenza into njalo ehambela abantu njalo. Bona ngathi impilo zethu zizathuthuka zizaguquka ngoba amazwi ethu azafika masinyane endlebeni zakhe andubana abe sethwala imessage ethu esafisa kubomongameli labanye abakuhulumende labanye abakhulu bephathi ukuthi izinto zethu sebezikhala ngazo phansi ku-grassroots zilungiswe masinyane.
Abanye bathi abantu baqalisile ukuphuma kulo mhlangano unkosikazi Mugabe lokhu esakhuluma, kuyini okwenzakale lapha?
Well, lokwana kube liphutha labanye abakhokheli ngoba bekulungiswe umama uthe ebuya wathi njengomuntu ongumama into akwazi umama ngapho ngubuye elengisizandla umama angavele aphume nje noma ngibuye emasimini ngibuye ngabuza abona sekuthole imbhida athole ozindlubu uthweleni emazambane umama layo uthe njesebuye ebantwaneni bami kobulawayo asuze ngibuye ngilengise izandla wabuye ethwele amagrosari ade funa ukunika izalukazi nalaba abagogekileyo ukubana bathole something okuzinceda njengoba bebona umama ebuyile kundiyana. Manje abanye babantu abebelungisa laphana abasakulungisanga ngokuthi hayi kumele beqale umama aqede ngoba kodwa bekwazi hayi mama sithatha abantu labaye emuva kwestage lapho umama bekhulumela khona kweze kuyonqina mama eqeda base bekuthuja ngangaphambili napha umama abaqhubela izinto abaphathele zona. So lokwana mina ngathi kube i-technical bubu kube ikwehluleka kwethu inkokheli zabomama zehlulekile ngaphambi nje ukulungisa into zabo. Anti uyakwazi vele thina abantu njengoba sizithubekile kangaka ungavele ubizwe futhi uzothatha izinto usukube ugidile vele usiyagayela izindlela zakho. Kodwa-ke ayisikho ukuthi lento abantu kade bebalekela isipisi sikamama ngoba kade bengathakazela into abeyikhulunywa ngumama kube liphutha lethu abakhokheli babomama abasuke bashumisa abantu ngesikhathi esingayisiso.
Okunye likuthandileyo olibone bonke abantu nje ade bekhona bekuthakazelela akukhulumileyo unkosikazi Grace Mgabe kuyini?
Umama into ayikhulume yangithinta lami nginje. Ukukhuluma ngendaba yabathengisayo omama kakhulu abathengisayo bezama ukubana bakhuphele imoli zabo njengoba ukwazi imisebenzi abekwela kithi ingane isahlupha impini ingane ifuna uba nzima manje nakuke kulabo mama laba ngabo labanye ontanga nje abasukuma bethengathengisa bathengisa amatamatisi amakabiji abake bathengisa iloko zentakini amafruit lawa amabhanana ama-orenji kodwa basuke behlukumezeke ngamapholisa akakhansili namapholisa akahulumende izinto abaphile. So mama ukhulume kakhulu kakhulu kwanti hhayi kanti thina sivumela njani sizikokela lapho bona abantu abahlukumeze kangaka kodwa sikwazi ukuthi abantu bathwele nzima kangaka.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.